Umnumzana Muvevi ubelokhe esezandleni zamapholisa ngemva kokuba amapholisa ecele idale ngolwesithathu ukuba libavumele ukuthi aqhubeke egcinwe yiwo ukuze awasize ngophenyo lwalolu daba. Phezu kwalelo cala lokubulala abathathu, umnumzana Muvevi wetheswa elinye obikwa walidala esikhathini sangemuva elokubulala lamanye amabili awokufuna ukubulala. Ngaphambilini kokuba ludluliselwe phambili udaba lukamnumzana Muvevi, umnumzana Muvevi wetheswa icala lokubulala abantu abathathu endaweni yeWedza ngolwesihlanu olwedluleyo, abagoqela enye inkokheli yezokholo lwesipostori umnumzana Crispin Muvana Karerusine obeleminyaka engamachumi ayisithupha lambili 62 yokuzalwa, uinspector Maxwell Hove obeleminyaka engamachumi amane lantathu 43 kanye lomnumzana Munashe Mujani obeleminyaka engamachumi amabili 20. Ngasikhathi sinye umthethwandaba udlulisele phambili udaba lommeli wesigaba sezengeza West edale lephalamende umnumzana Job Sikhala lokuthi kwethulwe isinqumo kusicelo samagqwetha kahulumende esokuba alethe obunye obufakazi obutsha, lona icala lakhe selaqala ukuthoniswa. Igqwetha likamnumzana Sikhala kulolu daba umnumzana Jeremiah Bhamu ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
Ukuze saneliswe kuphendula lokho okuthiwo nguhulumende kusicelo sethu, siphikisa kulethwa kobunye obufakazi ngemva kokuba seluqalile ukuziwa lolu daba lukaJob Sikhala.
Kusenjalo umthethwandaba unqume ukuthi uzalalela ngomvulo ozayo udaba lwabameli bedale lephalamende omnumzana Amos Chibaya loCosta Machingauta labanye abe-Citizens Coalition for Change ababotshwe ebudililo ngomgqibelo besetheswa icala lokubuthana ngokungekho emthethweni ngenjongo yokufuna uqala udlakela. Umnumzana Wilbert Mandinde elinye lamagqwetha alabo ababotshwa ebudililo ulandisa kabanzi ngalokho kanye lokuthi bakhathazekile ngase beluphele abakuleli qembu elabotshwayo abalokhe bevalelwe labanye.
Kodwa sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuthi sicede ngabafakazi bomvulo, siphe umthethwandaba ithuba lokuthi uphe isinqumo kulolu daba.
Esinye isiphathamandla kubandla le-TRC ebesisemthethwandaba lamhla ukuzoxhasa abanye babo unkosazana Ellen Shiriedenga upha umbono wakhe kulokho okwenzakale emthethwandaba lamhla.
Esikubonileyo ukuthi abantu bethu balokhe besukuluzwa nxa adusizwa even lomuntu umpholisa okhangelane lendaba yakho nayihluzisisayo, uyabona ukuthi umuntu owaphonga ukopha abantu njengokhuluma kwakho ukuthi ngabona abantu begqoke izikipa eziyiyelo ngikho ukubabopha. So siyabona ukuthi ukuhlukuluzwa njalo sibona ukuthi lo mthethwandaba wethu ulokhe uphuza ukulungisisa udaba lolu ngoba sokuthiwa bephenduke ngemandi ande njalo siya ukuthi ibheyili lilungelo lomuntu lomuntu and umuntu wonke umele phiwe ibheyili.
Amagqwetha amela ababotshwe ebudililo laba aveze njalo ukuba abatshutshisi bakahulumende sebekhalaze ukuthi kulethwe njalo omunye umfakazi u-officer in charge wenkamba yebudililo athi ngokunye okuzakhanyelwa ngumantshi unkosikazi yeukayizuda ngomvulo. Lesi sicelo sethulwe ngokhokhela abatshutshisi umnumzana Pardon Ziba ngemva kokuba umfakazi kahulumende uDetective Assistant Inspector George Garauzive we-Law and Order Department esephe ubufakazi bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.